Edolobheni leGwanda abantu abaningi bathwele nzima kakhulu ngenxa yendlela abantu abathola ngayo inzuzo yabo. Iningi labantu eGwanda ikakhulu edolobheni ngabantu abaphila ngama-salaries engithi imiholo. Imiholo ekhona khathesi abantu bahola i-RTGS engathi ngama-bond. Kodwa nxa sesiya ezitolo, izitolo zonke akusela isitolo esithengisa ngemali yamabond. Imali izitolo eziningi zifuna imali yangaphandle engathi US lamarands. Ungathola isitolo esithengisa ngebond, uzathola ukuthi intengo yakhona iqansiswe kakhulu osokusenza ukuthi abantu abaningi baye emkambo wensitha bazame ukudinga amarandi, bazame ukudinga lama US ukuze bathenge ngentengo engazani iphansi, okuyenza abantu bagcine sebethwala nzima kakhulu. Kukanti emuva ngale abantu abaningi bezihambela beSouth Africa, abanye bezihambela eBotswana bekwanisa ukuyazithengela eMessina, ePitori, bahamba besazithengela abantu. But ngenxa ye-COVID-19 amabhoda wonke avalwa, esokusenza kube nzima ukuthi abantu bakwanise ukuthi bahambe kwamanye amazwe njengeSouth Africa leBotswana bezidingela ukudla, osokwenza kube nzima kakhulu. Kukanti abaningi futhi abantu nxa ukhangele edolobheni leseGwanda kwakule misika eminingi eyayilandela umgwaqo laphana. Imisika leyana abantu abaningi babekwanisa ukuthi badingele abantwana ukudla, babhadale i-school fees. Okwakhathesi imisika leyana yonke yasuswa, kuklinwa laphana, kulungiselwa. Kwakuyinto enhle sibili ukuthi kususwe idolobho libuke. Kodwa uhlupho lwaba khona ukuthi ngemva kwalokho sokususiwe kusithi kuyaqaliswa ukuthi kwenziwe imisika lapho abantu abazathengisela khona, kwangena i-COVID-19. So indawo le abana abantu bonke abaswela lapho abangathengisela khona, ngabantu abangasaziyo ukuthi baphila njani, okusenza impilo yabo ibe nzima. Iningi lakhona ngabantu abanye sebengenile ukuthi bangene esitekejeni badinga igolide lapha lalapha.
Nxa ungalinganisa ungathi banganani abantu abadinga uncedo edolobheni leGwanda?
Ingathi phose iGwanda yonke, ngichiye nje laba abayenza ngento zegolide ezemkute lezi, yiba ngazane baba lenzuzo lalaba abanye abasebenza kuma non-governmental organizations abathola imali engazane ithe xaxa, yize igcina ziyenza ukuthi babengazane babenganeno. But iningi labantu sibile edorobheni laseGwanda bayaphila, kodwa baphila nzima, bazama ukuphanda sibile njengenkukhu lapho ephanda lapho ungaholelwanga khona amabele ezuza ngemva kwesikhathi, ukuthi awasiyo impilo lana esiphila ukuthi udla ulutho olufunayo, kodwa sisenza lokwana ukuthenga ukudla, udle lokho okukhona ngasona leso sikhathi. Awusathengi ngendlela uyabufisa ngayo. Abantwana abasadli ngesilunga esithi thina i-balanced diet, sebesidla khona lokho ukuthi okuvukileyo okudliwayo, ukuthi silale sisuthi nje kuphela. Kodwa ukuthi ungathi wena ungadla udle ukudla okufunayo namhla uphinde uyokudla futhi kusaza, kukhanya kunzima kakhulu ukuthi lokho bakufinyelele, ngoba la economy yelizwe lakithi ivele isiguqe ngamadolo. Asikwazi ukuthi izavuswa njani, asikwazi ukuthi izadinga isixhokolo esinjani esizaxhokola sibili sivuke ime, ngoba emuva laphambili sokukhatshana, siphakathi laphakathi komkhandlo nxa sesikhangele i-economy yelizwe lethu eZimbabwe.